Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla 24 kuMpalakazi 2023 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Uchata umsekeli kaMongameli uRetired General Constantino Chiwenga.
Ngithole Dube banginike i-check for £39,950. Nearly £40,000. Ngidlale i-people kuthiwa i-people's postcode lottery.
Inkokeli yomdabuko uFelix Nhlahla Mango endiweni uthola imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane $39,000 ku the postcode lottery kulebhilitane.
Balelisa umfoka moyo u-Eric lapha sizwa sidabukile sibili ngaphakathi umfana sehambile but siyakwazi ukuthi inkosi ilamacebo ayo.
Uvaleliswa umculi u-Eric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde waziwa ngezomculo we-jazz. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kaMongameli uRetired General Constantino Chiwenga izolo uchade lo Colonel Mini Yothando Baloyi eSt Gerald's Catholic Church eHarare. Iphephandaba leSunday Mail libeka ukuba ababili laba abahlanganiswe ngumfundisi weRoma njalo emtshatweni wabo bekulabantu abagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa, abaphathintambo bakahulumende wakwale Zimbabwe labadabuka kwamanye amazwe. UChiwenga lokhu ebhekane lodaba olusemthethwandaba lokwehlukana lonkosazana Mary Mbayiwa. Kusasa lusuku lwekhisimusi olwenzakala abantu kwele Zimbabwe besithi babhekane lokuselakala kwemisebenzi njalo lendlala esabekayo ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu. Emhlabeni wonke jikelele abantu bakhala ngempi ephakathi kwele Israel leHamas leyinye njalo ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Kuvalwe ngxi eBethlehema eJerusalema lezinye indawo okwazakala ukuba zithakazelelwa ngabokholo lwesiKristu. Uze sizwe okuningi ngosuku lwekhisimusi sixoxe lomfundisi Raymond Motsi weBaptist Church.
Kungani ikhisimusi yalonyaka isijumile njengoba akulandleko akulalutho laye umlimo ungani laye sesiphuzile ngoba izulu belingekho abantu kade bengakalimi ekuqalisa khona beqalisa ukulima kathesi. So akula nto vele ebambekayo esingathi singathaba kakhulu ngeChristmas yalonyaka ngaphandle kokuthi abantu babe sebesemasimini abaningi bagijimile baye emaphandleni kathesi ukuthi babone ukuthi bangayenzani. Kodwa asimelanga ukuthi sikhohle ukuthi iChristmas yisikhathi esokupha, yisikhathi esokubonga, yisikhathi sokuhlangana lezimuli sijabula. Esikhathi silesikhathi singabonananga sesibonana ke sithi mehlo madala kuhle sibe lokuhlanganyela ngezimuli yesigaba. UNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asenze okuhle, siyabonga.
Ye, kodwa vele ungathi ikhisimusi kuyini nxa ungatshela abantu sikwenze ukuthi bakuzwisise?
Ikhisimusi yona ngokwayo njengoba ngitshilo it's a spirit of giving njengoba yena uNkulunkulu wasinika indodana yezele yodwa. So ikhisimusi kuselebreta ukuza kukaNkulunkulu phakathi kwethu. Inkosi sithi Nkosi lathi Emmanuel, uNkulunkulu uphakathi kwethu. Siyabonga sibili ukuba khona kukaNkulunkulu phakathi kwethu, ikakhulukazi abenkolo yesiKristu bayakholwa ukuthi khona iso sikhathi uNkulunkulu wabuya wahlala lathi njengomuntu wafa wazi wachiya wayezulwini. So umzekeliso yikuthi uNkulunkulu wasinika uyapha lathi kumele selule izandla siphathisane labantu bekayo, siphathisane ngabaswelayo, siphathisane ngabalezidingo ezithile, sitshengisela umusa lothando olukaNkulunkulu.
Ye, kodwa nxa abantu beswela kangaka pho labo abampofu-ke baphathwa njani?
Yikho kule nkinga khona, ngoba bena abaningi siyabe sikhangelela ukuthi uhulumende uzabananza njengoba yena ule ndleko, kanti-ke akula muntu onanza abagogekileyo leziphofu ngenxa yokuthi khona kungani vele abantu abalawo uzelo ukuthi abanye bayadubeka. Yikho kule problem yethu khonapho, ikakhulukazi thina ngapha esiNdebeleni. Abaningi vele abasemaphandleni akula noma uhulumende obafinyelelayo obananzayo ukuthi kulabantu abadinga uncedo. Iye problem yesilayo khonapho. UNkulunkulu asisize, ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke.
Umfundisi Raymond Motsi ukubandla le-Baptist Church siyixoxe laye ekobulawayo. Inkokeli yomdabu uFelix Hlahlama Ngwenjweni usethole imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane kuThe People's Postcode Lottery kule Bhilitane. Sixoxe laye ngodaba lolu ekhonale eBhilitane.
Ngithole Dube banginike i-check for £39,950, nearly £40,000.
Ngeyani?
Ngidlale okuthiwa i-People's Postcode Lottery, ukuthi nxa uhlezi lapha England ungarejista kibo. Yi-lottery ekhokhelwa nguhulumende we-England, kodwa it's an independent organization, but they have oversight over it so that kungabi nesitsotsi phakathi. So inemthetho emningi ukuthi isebenza njani. Ungarejista kibo, your postcode, or in America bathi zip code yakho, uyiregiste khonapho. Every day, imchina yakhe yabo iyabhoda and then iyacupha one zip code from anywhere in the country ukuthi inike umuntu lwana imali. And then the percentage of imali eningi ephuma kulaba abantu register with them, ngoba uyaregister for 40 pence per day. So iningi yemali leyo izagcina sihamba for ama-charity things, ama-clinic, izibhedlela, izikolo in a particular local area khonaphana. So nganxenye isiza abantu, isiza uZulu wonke England, and then on top imbasela kulama-winners abawina imali ethize as i-personal money yabo.
Isebe kunikile i-check yangkhona ikumbi imali?
Imali sibili, i-check is on the way, but kuzathatha i-1 week ukuthi bayi-clear. Babe becwayisisa nje ukuthi undweni ngundweni sibili, aso omunye umuntu othi ngundweni. So ba-checka konke esilakho, electoral register ukuthi ngiregistile laphana to vote, landana lama-telephone bills, utility bills, baze bakholwe ukuthi hayi nguye umdlahla lo. Right, asayithumeze i-check nanso-ke manje.
Uzwa njani ngakhona kundlahla?
Mthembo lapha, hhayi ngiphele du ukuthi uSomandla ungibonile ukuthi hayi Mdladla, i-Christmas nansi, i-Christmas box yakho uzavala u-2023 ngendlela leyi. Nami ngimangele phela Dube, into le azange ngiyibhale phansi ngiyidlale, ngingene kanye 2 weeks ago ngathola imvuzo khonapho. Abantu bedlula iminyaka leminyaka beyidlala umdlalo, ungene nje kanye wahle wachuphisaka.
Anti abadala bathi inhlanhla yamango, eh?
Nansi inhlanhla yamango Dube. Naso-ke inhlanhla yamango Mthembu. Yes, ngathi.
Ye, kodwa sofejafeja lokwena phela abanye baphonga ukuthi nanko.
Hayi, lokhu kukhokhelwa nguhulumende wendlandi. So kungaba lo fejafeja kukhaliza nkosi umuntu yangena ejeli khonapho. Lakho phezu kwalokho ngapha, hhayi sebengikhuphe emaphepheni ngapha, sithombe saphuma, bangikhupha eredweni, bangikhipha kuma-TV local stations lapha. So hhayi, asofejafeja kungaba abantu bangabotshwa sibili ukudlala ngabantu bonke laba.
UFelix Nhlanhla Mangwe Ndiweni wayeyinduna yentaba zinduna. Sixoxelaye ekhona ngale kwele Bhilitane.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulamasoja akwele-Israel afika phose ijumi ababulewe iHamas namhla eGaza. Sekubulewe amasoja edlula ikhulu lamathumi amahlanu 154 selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwele-Israel leHamas. Amazwe amaningi akhuthaza ukuba kuvikelwe uZulu ngekhefu lekhisimusi ngoba kulabanye abantu abalakho ukuhlasela abanye abantu madlayana. Silesizwe ezokholo silontukamele Gomo.
Sihlangane izinhlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda. Usiphatheleni mfundisi.
Ngiyafisa ukuba sikhangele ukuza kukaJesu lapha emhlabeni. UNkulunkulu esiba ngumuntu ebuya ezohlala lapha. Kuqakathekile ukuthi sikuzwisise ukuba kambe uNkulunkulu lokhu wayekwenzelani. Ngoba ilanga lekhisimusi kathesi silinanzelela ukuthi sokulilanga lokujabula nje, abantu bezinathela utshwala, abantu besiba lamadili, abanye njalo bekubona njengesikhathi sekhefu. Kodwa-ke thina sifuna ukuzwisisa ukuthi kambe uNkulunkulu wayesenzelani ukuze abuye lapha emhlabeni. Ngizafuna sibale kuJohane ichapter ka-1. Sikhangele nje ivesi emfitshane. Ngifuna ukhangele uverse 14. Uthi yena ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Siyibonile inkazimulo yakhe, inkazimulo yendodana eyiyo yodwa eyavela kuyise igcwele umusa leqiniso. Ngakho siyananzelela ukuba nxa sibala kubo Isaiah ngalo chapter 9 verse 6, uthi yena siphiwe umntwana, siphiwe indodana, siphiwe onguyo ozabusa. U-Isaiah wakuprofeta lokhu kusukela ngale ekuqaliseni. Njalo siyananzelela kuGenesis ichapter ka-1 verse ka-1, uthi yena ekuqaleni uNkulunkulu edala izulu lomhlaba, kwakulobunyama. UNkulunkulu wehlukanisa ubunyama nokukhanya. UNkulunkulu wadala ukukhanya. Manje siyananzelela lapho ukuthi uJesu nxa uJohane ekhuluma ngaye umuthi ngulizwi. Ukhuluma ngaye ekuqaliseni, sithe ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayelo uNkulunkulu. Siyananzelela ukuba uJesu njalo bamletha kithi abalobi beBhayibheli besithi wayeyindodana yona eyiyo yodwa ekaNkulunkulu. Ngakho kulamaqiniso aqakathekileyo kumele siwazwisise nxa sikhuluma ngokuzalwa kukaJesu. Kumele sigcizelele ukuba loba uJesu wazalwa waba ngumuntu owenyama, waye kodwa elokhu enguNkulunkulu. Kazange atshintshe ukuba uNkulunkulu wakhe. Waye nguNkulunkulu egcwele njalo engumuntu egcwele, ngoba kwakudingakala ukuthi abe njalo ukwenzela ukuthi lapho esemela izono zethu, esiba ngumhlatshelo uNkulunkulu ayefuna ukuthi wenzakale ukuze thina sixolelwe izono zethu, kwakumele abe ngumuntu ongazake awone. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi uJesu wayengalasici, waba ngumuntu uSathane azama ukumlinga ngazo zonke indlela, kodwa wehluleka ukuba amnqobe. UJesu wanqoba isono engumuntu, yikho akwanisa ukuthi ekufeni kwakhe akwanisa ukuthi asithethelele izono, njalo abe yiyo imvana kaNkulunkulu engalasici. Siyananzelela ngakho iqiniso lokuqala ukuba uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, njalo-ke enguNkulunkulu wasesiba yinyama. Siyakwazi njalo kwesibili ukuba yena wavela kuyise. UJesu-ke weza engumhlatshelo, wezwa njalo eyimvubu, ezaba ngumnikelo ozaletha ukuxolelana phakathi kukaNkulunkulu labantu bonke. Izwi likaNkulunkulu lithi ngomuntu oyedwa kwalethwa inzondano phakathi kwabantu lo Nkulunkulu u-Adamu, kodwa ngomuntu oyedwa njalo uJesu waletha ukubuyiselana phakathi kwabantu lo Nkulunkulu. Njengoba kathesi abaningi sihlangene lezimuli, kumele sigcizelele lawo maqiniso ezimulini zethu ukuba uJesu yiNkosi, uNkulunkulu uyasithanda, unomusa nathi, njalo uJesu sowavula indlela yokuba sibuyisane lo Nkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
ngifuna limthandazo vele enhlizweni yakho. Ungathandaza uba Jesu, ngixolele, ngizwele, unginike umusa lapho engone khona. Ngiyacela ukuba igazi lakho lingigezise, unginike amandla, ungiqinise. Njalo ke nxa ngingamazi uNkulunkulu, ngitshengisa indlela. Wena Jesu nguwe indlela yokuya kubaba. Ngakho ngiyakuvuma ukuba ubuse phezu kwempilo yami. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Yes, siyabonga kakhulu ke untungamili Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha silotabo kaNcube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha igama nguThabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana uMthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba.
Indawo le yindawo esemakhaya. So isemakhaya inje akula i school of sign language even isikolo sibilize nezama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga i sign language emakhaya. Ngingaba identify ke sengifisa ukuthi ngibe le program labo. Kodwa bakhona abanye sengike ngaqalisa vele ukuba trainer i sign language. Sengatholi isikhathi ngibe labo ngiba training lokhu ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs akustandard.
Cholosho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Ye abantu bakhona banengi bachaphakele nje ngecholosho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba echolosho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho wokuthi ube uzinikele emsebenzini wokuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho wokuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku-Ministry of Health ku-Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ugoga bonke ngobuthiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye ugoga obuthiyeneyo siba lendlela yokubancedisa kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzela nathi phambi kokubakhangela nje kuphela sisole okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lolo lulimi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi etholotho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language and sebe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwazi ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya ubona bengani bayabandlululwa kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibala izindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje kabathole amathuba alinganayo abantu babekwazi nje ukuthi hayi lapha kulobani. Nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhudinga khulakhula mbijana nengongumfana seselusinkomo kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo.
olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyabonga kakhulu ke Dabo kancube sonke isikhathi sezamasiko. Ye, kwezamasiko lamhlanje sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo. Umnumzana Khumalo-ke uyisikhulumeli senkosi uBulelani, wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo kuba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga Mthokazi.
Ye, singathi-ke nxa sigakela umnyaka-ke suyabhutsha. Ye, ubhutsha nje umnyaka, kambe kukhona yini esikubambe sibelokuzwayo kwezamasiko lokunye
siku? Lo nyaka Mthembo, umnyaka ubumuhle kakhulu. Kakhulu abaze kwenzeke lokho kwenzeke lo nyaka. Ngiqale nje kuJanuwari sihambe saya kunqwala eyamaSwati. Angithi siyafunda Mthembo, thina 100 plus years ubukhosi bungekho. Sayabona ukuthi inqwala iphathwa njani eSwatini. Ngemva kwalokho saya eKwaZulu, sanxuswa KwaZulu esigodlweni sahlangana neSilo. Kanti ngoSeptemba sibe lo mgubho ongakaze wenzeke Mthemba, akaze kwenzeke okunjana ngobuningi babantu. Akutsho ukuthi you know kungeke kwenziwe improvement, kukhona okungcono esingakwenza, kodwa ubuningi babantu labantu baphakama, siyasibona isizwe ngokuphakamela izinto zaso. Okokugcina Mthembo, lona leli viki mhla ka-10 ngakuxoxela ukuthi abeBotswana bebesinxusile abantu bakithi abazinze eBotswana besiyile mhla ka-10 kwani izulu elikhulu. Bethi previous day bekushisa kumangalisa, kodwa kube injabulo ukubona abantu bakithi abahlala eBotswana. Kwadatshulwa, kwaba kuhle ngendlela eyisimanga. Sasino-Ezra, sine-platform one, kwabamnandi ngendlela eyisimanga. Yikho nje umnyaka siwugqibe ngendlela enhle kakhulu Mthembu. Umnyaka umuhle, ube yimpumelelo kakhulu.
Ye, umnyaka ozayo ubona njani ukuthi ezamasiko kuyabanjwa njani?
Mthembu, ngikhohlwe nje kukodwa ukuthi abantu bayazi sathi siye emangadini. Indaba yakwaZulu yasuka emangadini, lapho esaqoqana khona siyisizwe khona lapho eGoli ngenhlupho zethu zona lezi ntwana. Namanje nje 3 weeks back kubulewa abantwana bakithi beziyele esontweni. So leyo nto asikayinqobi, kodwa-ke ukungena phakathi kwaba bantu balapha eMzansi kuzasilamulela Mthembu, ngoba sesisakha ubudlelwano labo, bazakhuza lezi ngane zabo ezibulala abantwana bakithi. Umnyaka ozayo-ke Mthembo, hayi lapho-ke siyandisa. Umnyaka ozayo siyasihamba ngebhanoyi Mthembo, sihamba ngebhanoyi impela, ngoba kulezi zwe lapha e-Southern Africa ezithi zona zifuna ukubuyisana nathi ukuthi senze isiko lokubuyisana. Uyakwazi ukuthi kudala kwakulezimpi, kodwa lezi zizwe zifuna sibuyisane. Sizokutshela Mthembo mangake sesithola amadeyi, kodwa uyabona ukubuyisana, ngoba thina sifuna ukuthumayela ukuthula nokuzwana, hhayi ingxabano, ukuthi siyenelisa ukuphila ngokuthula singabantu. Ama-resources la uNkulunkulu asithe wona e-Afrika ayasenela sonke kuphela nje uma singahlalisana ngokuthula la ngokuthandana, ukuze xa kule ndlala endaweni ethile abanye bakwazi ukuthi bagidima bayayithola ukudla endaweni ethile. Indlela esasiphila ngayo.
Ye, phosele kugcina khonapho baba Khumalo.
Ye, into engiyikhuthaza kakhulu ebantwini bakithi Mthembo ukuthi uma sikhuluma lezi zinto ukuthi siyaqoqana njengesizwe, abangahlali ezindlini, ikakhulu abantu besilisa, abantu besilisa baphakame. Amabutho ayebuthelwa khona lokhu ukuthi obaba yibo abalomlando wokuthi siphi isizwe basathi. Manje ubuhlungu lubabotholelele esiyetshwaleni izinto zesizwe engazinayo. Umnyaka ozayo-ke sibalindile obaba ukuthi abaphakame impela, bagoqe imikhono yamabhrugwe kusetshenzwe, ngoba-ke sifuna ukusakha lesi sizwe ngendlela eyisimanga. Mthembo, ngiyabonga ithongo lona. Ikhisimusenhle ebantwini bakithi, indawona zonke abakuzo.
Ye, lo-ke ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani loBhengula, wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe
sikaMthokazi. Kangela ezinye ziziziyawagcina amasiko.
Kuvaleliswa umculi u-Eric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde, owaziwa ngokwezomculo we-jazz. Bebaningi abantu abavalelise uMoyo we-Family of God Church namhla koBulawayo. Kusenjalo umdeni kaNyabinde ubika ukuba ubhubhe izolo, ubika kuthiwa-ke behlutshwa umkhuhlane wethukela. Ukuze sizwe okwenzakale koBulawayo namhla, sixoxe lomfundisi eTresh Hobe we-Family of God Church.
Hallelujah. lisa ufoka moyo u Eric lapha sizwa sijabukile sibili ngaphakathi imfana sehambile but siyakwazi ukuthi inkosi ilamachebo ayo inkosi yakwazi into ayenzayo asingeke sisole nje but sijabukile but we are celebrating a hero. He has just gone to be with his maker. He has gone to be with his Lord. Njengoba sikwazi sonke ukuthi isikhathi asikho ezandleni zabantu. Isikhathi sezandleni zenkosi.
So if you are in this place, I'm here to tell you that sickness is not your portion. The Bible says his back was like a plowed field. And I can see Jesus, hallelujah, as he was beaten, as he endured that beating, as he carried that cross.
Ye akutshele ngo Eric sizokuthola yamazi kakhulu utshele ngaye kancane.
Hey Eric, uEric ngakhula la haye lapha kobulawayo. Mina ngangena iFamily of God Church ngo 1995 ngamthola uEric ekhona ephakathi kwechurch engufana omncane but we could see talent in him. We could see ukuthi umfana lo impilo yakhe iyaphambili. So he was nurtured under the able leadership of Bishop Ubaba Umjari. Wasekhula wamgroom umfana wamgrooma. As he was growing like that, he grew up to become a very powerful musician. And he has always been liking music nje. So wangena ku music esesemncane. So nge nurturing ayitholayo ku Bishop Umjari. Wakhula waze wabe until he got to where he is now.
So akuphosela ukugcina ngo Eric sibili sizuthi ngathini amazwi akho okugcina.
We have lost a hero. Iqawe le music industry. We have lost, but our hope is in Christ. Our hope is in God. Asilahli themba. Even lapho when we are going to bury him, we are burying him celebrating that he lived his life very well.
Yeah, akula kumbonga umhlabelela khona umculela nje.
Eish, mana ngike ngiza ukuhlabela ingoma eyi-1. Umu Jehova, hevuli minyango, umu Jehova, hevuli minyango ake heko ongavala. Umu Jehova, hevuli minyango, umu Jehova, hevuli minyango ake heko ongavala.
Lo ngumfundisi eTresh wobe oFamily of God Church wobe xoxa lesitudio 7 ekobulawayo bekuvaleliswa uEric Moyo umculi obhubhe emvike pheleleyo. Kusenjalo nje sizwa kuthiwa ke uMeli Ndlovu osuke ekuseni namhlanje esiyekhezi ngontshelelezane usefikile khona ngale ke ekhezi bephelezelwa ngabantu abaningi. Singangagqibi uhlelo wothi sibone kwade sikhokhela namhlanje umsekeli kamongameli uRetired General Constantine Chiwenga uchadile ke izolo inkokheli yomdabu uFelix Hlahla Mangwentweni uthola imali efika phose inkulungwane ezingamajuma amane $39,000 for the People's Post Code Lottery. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngenjabulo umthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.